ngakwazi ukudlalela tips ngifuna ukutshela ukuthi udlalela into engaba khona noma ngathi njengoba sihlala sikhuluma nje ukuthi ingane amaphathana la amanyana la ama-opposition babesezodlalela bebodwa bona bodwa kodwa but ngabe la manye amaphathi bahamba nodlalela udlalela luba khona tips kwesinye isikhathi nxa kuthe izinto ngoba kushiya ngokuthi umunye wakhona uhambe njani endaweni eyenzakalayo njengokuthi kathi singasikhangela kathi kusendaweni zokhetha abanye abantu bayashiya kwezindawo kube nokuprovokana ukuwaprovokana kwabantu kusuka lodlakeli abantu kuyatholakala kona kushiya ngokuthi abantu bona ubukhokheli bona bubamba njani izinto ezinjengalezo nokuthi bathiba njani abantu entweni ezikuthi bengenzi into zodlakela udlakela kuthiphisana ukwasho ukuthi kumbeki kwenziwa abantu bezanu p f kuphi hayi idlakela lenziwa abantu even opposition bayenza udlakela olumahalisayo udlakela lugcwele indawo yonke lezi hayi ayisho into yokuthi kumbekenziwa abantu bezanu p f kuphela abantu ama-parties wonke enje ikakhulu njenge-opposition nale esikhuluma ngayo ilo dlakela lulokhona lwenzakala ngaphakathi kwabo kungasholokuthi babe kwenza besenzela amanye amaphathi wathi mo nxa sebehlangana namanye amaphathi lapho kuleprovinsi
ye kodwa-ke nxa sikhangela sibili sijula babagawule siyabona ukuthi abantu bacabangela ukuthi vele abantu bezanu p f yibo abamemethekisa udlakela lonke lolu kuyini okwezithi abantu bethu ngabantu bezanu
hayi kuthi nje abantu laba bafuna ukuthi nxa sokuthiwa ukhetho soludlulile ethi siye sikhuluma kulodlakela ukuthethwa lohambaa kuhle bazame ukuthi babe lento ebambekayo kithi kebasala beyibambile but mana ngotheni gibs na kate sikhuluma sindesemadebeleland region na angaze ngizokuthiwa kulo muntu ochayiwe laphana kulo muntu othe kathi esikhuluma kuthi abantu bayazikhankasela bayazibhodela bazenzela intando yabo bayenza umsebenzi wabo bekhululekile ukudlakela lokho sikuzwa njengokukhuluma nje ukuthi endaweni enje kwenzakale khona kodwa kwenzakaleni esingeleni sijule kakhulu amapholisa ayenza umsebenzi wabo kucubungula ukuthi athi uba lwenza kuyini okwenzakale kwaze kwayenzakala udlakela nololo ngoba abanye abantu bukhiphisi ba okunye umumo lo ngumumo owenziwa ngabomu ukuthi at the end of the day abantu bakhuluma ngokuthi ye izanu p f yenza udlakela izanu p f yenza udlakela mina angiyali ukuthi udlakela lungaba khona kodwa lubangelwa yini udlakela lololo yikho sibeleti kudingisisa amapholisa abe yiwacubungulayo indawo ezinjengazenezizodlakela.